DC.
So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olomukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Nkwenkwezi 2018 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
umnumzana kasukhwele ubethule ubengathufanela labantu bengafaki ingqondo yakhe kule nkinga ekhethana labantu ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelela ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa
owayengumphathi ntambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Xavier Kasukwere obaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje.
Ikona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe ezakwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa. Lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi kufihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela asungule ngayo uhlangothi lokuhlolisisa amacala ezenkohlakalo. IZimbabwe isibhale incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo ezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Xavier Kasukwere uphindele ekhaya lamhlanje ngemva kwengxenye yomnyaka esuke ebaleka ngesikhathi kokugenquka kombuso kawemongameli Robert Mugabe. UKasukwere ufike egcekeni lendizamtshina iRobert Mugabe International Airport lamhlanje eHarare evela eSouth Africa. Pambilini kokufika kwakhe bekulexuku lamalunga ezanu PF kade litshengisela liphethe amabhakani alotshwe okutshiyeneyo okubalisa ukuthi uKasukwere kabotshwe, imali yethu siyayifuna, lokunye okunenginengi. Uthe esehla endizamtshineni uKasukwere watshela intatheli izindaba ukuthi usephendukile ekhaya ukuzoziphumulela hathi ukuzokhokhela ibandla leNational Patriotic Front njengalokhu okuphume kwamanye amaphephandaba. Amapholisa ayensitha ahle amdumela ngemibuzo kodwa amkhulula wazihambela emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Vele kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa lokhu ade kukhuluma yena esithi uzaxulelana labantu ababemhlukuluza kungaba kuliqiniso, kodwa kule ngozi khonapho, ngoba ingozi yakhona yokuthi nxa yena wathi yena ufuna ukuthi alungisise ubugebenga ababuzana uPF ubugwelegwele lobucili obabukhona i-corruption, uzawuthini ngabo bona laba abantu abaphendulwayo? Ngoba siyazi ukuthi vele abakhona wehluleka khona ukubafaka entolongeni. Asekutshengisela vele ukuthi uthi abakhona sezichelesele sengene embusweni kaselandaba.
Manje singabona abanye abafana lo mnumzana Jonathan Moyo laye ephenduka naye elizweni kulandela ukuphenduka kukamnumzana Kasukwere.
Angikholwa, ngoba ngazinanzelele ukuthi umnumzana Kasukwere ubethule, ubengahluphanela labantu, bengafaki ingqondo yakhe kule nkinga ekhethana labantu ejikela omnangagwa amatshe, ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelela ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa. Okwakhathesi mfowethu, angiboni uJonathan Moyo ubuhlungu alabo ukuthi uthi lo laka la khona hathi siphinde sibe wazibheka ukuthi wawule lecala elezindef angiboni ukuthi owakhathese umndana umoya uzaphenduka
manje ubona ungani bukhona yini ubufakazi bokubana umnumzana kasukuwere engaba elamacala ayabalekela elizweni
mina uyazi ukubona kwami ukuthi nxa uchombo lo Obet Mpofu la labana ujaha labana bathatha izimali zezisa labana okivayo belikho bebhodabhoda emalokishini kukhanya vele bengabanjwanga icala elingaba elingaba lokhasukuri ngelanye elinye imenza ukuthi yena abe engumlobutshwa kodwa nxa kuthiwa khona waye ngathi uyaphathisa ukuthi umbuso wakumnangagwa ungabi khona kukhanya ngathi kwakuthiwa kwakubhatala izimali nithi kuya kuyila masotsha avela aphi ngathi nxa kuleli icala lakhona afile azibheke kahanje kahanje bedaleni anti laye ukuthi yena nxa nginecala angihanje edaleni
alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa zisithi akalandeli isekelo sombuso welizwe ngemva kokusungula uhlangothi lokuhlolisisa ngezehlakalo oluzasebenzelana le-ofisi yakhe. Kodwa kulabanye abalamukele ngenjabulo lelinyathelo besithi liqakathekile lolo hlangothi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omnomzana Decent bajila ngomunye wengcitshi ezombusazwe othi zikhona ingasha zikahulumende ezivele ezimele zikhangele ngendaba zenkohlakalo ngakho ke akudingeki ukuthi umongameli abombe olunye uhlangothi.
Zikhona ingatsha zikahulumende ezahlelwayo ukuthi zizasebenza zikhangele indaba yokungaphathwi kahle kwemisebenzi kahulumende kumbe ukutshontsha.
Akudingakali ukuthi kuphinde kube lakho okunye okungezelelweyo ngoba amapholisa akhona nxa umuntu ethe wabanjwa xhaka. Nxa kukhona ukuxwayisisa kumele kwenziwe ukuthi kuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugantsha oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe eza kwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi fihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa. Akukho emthethweni ukuthi kube khona ugatsha olubhoda ngamuva lusebenza lo mongameli welizwe. Lona lukhona olulungiswe yisisekelo sombuso olunjenge Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Enye njalo ingcwethi yezombusazo umnumzana Silethemba Nyoni uthe lo ngumsebenzi okumele uqondane lekomiti eyabunjelwa lokho eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
U-President esithi usele unithi ezalikhangela ngeze-corruption eZimbabwe efuna sitshele nxa izabamba nama-ministers akuhulumende yakho njengoba abanye bakhona bele ndumela zokubana bangcolile nge-corruption. Abantu abaningi bethesa u-Obet Mpofu umlando wobusela ikakhulu endaweni zasemathebelelendi yonke kodwa kwabahanjiswa enkantolo. Lalabo ababesithi a-targeted by Operation Restore Legacy basasephandle lo ngumsebenzi ka-Minister of Justice. Ingakho kumele sichazele ukubana yini enja izasebenzisana njani lokubana ngeke kube lokudonselana ku-corruption.
Osakhulayo umduduzi moyo uthi umnangagwa engabe esungulelwe uhlangothi ngemva kokubona ukuthi izakhi iyehluleka kodwa waphanga wathi kumele umongameli enze lokhu elandela umthetho.
Ngaba yisizathu salokhu yikuthi iNational Prosecuting Authority lezakhi iZimbabwe Anti-Corruption Committee kukhanya izinja ezingelamazinyo. Akula abantu asebeke babojwa njalo sibona ubugwelegwele lokho buqhubekela phambili kungelamanyathelo athathwa zinhlanganiso lezi zombili. Kodwa umongameli uMnangagwa bekufuze alandele iConstitution ekusungulele lolu gatsha olutsha kumbe bekumele axotshe izisebenzi zonke ezingayenzi umsebenzi kakuhle kunhlanganiso zezakhe le-National Prosecuting Authority. U-President Mnangagwa kukhanya engahlelanga kahle ukusungula lolu gatsha olubona ngobugwelegwele ngokusemthethweni.
umnangako usungile uhlangothi lokuvimba imisebenzi yenkohlakalo ngeviki edluleyo ethi luzasebenzelana lekomishini ezakhi lamapholisa ekuqedeni lolu hlupho elizweni. Abaningi bathi umthwalo ophethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Committee le-ZRP ubususiba mkhulu kakhulu, yikho umnangagwa ebone kuqakathekile ukusungula lolu hlangothi laloba abanye bekubona njengokuphula isisekelo sombuso welizwe. Lokhe wathatha intambo zombuso, abanye bathi umnangagwa utholakala eseqa izabelo ezithile zesisekelo sombuso kungenani lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha njalo ube lesikhathi eside ephethe inhlangothi zomthetho uhulumende kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Imele Studio 7 iseHarare, ngiyuGibson Bebe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
IZimbabwe isilobe incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eCommonwealth. Lokhu kufakazwe ngummeli weleBhilitane eZimbabwe uNkosazana Catriona Lang emhlanganweni awenzela abameli benhlanganiso ezithiyeneyo ezezizalwane zeZimbabwe esigodlweni seNgilandi eLondon. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNgilandi.
Ukuthi iZimbabwe ingene kuCommonwealth kuzamela igcwalise izithembiso zokuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, akusoze kube nodlame, njalo amalungelo abantu azahlonitshwa. UNkosazana Catriona uthi okwamanje iBhilitane ngeke ithembise ukusebenza kwezomnotho lohulumeni kaMnangagwa ngokugcweleyo.
From the economic side, we know that that group, we're not interested in re-engagement, frankly.
We're not. Siyazi ukubana asijabulelanga ukungenela yiloba nje. Kungalunga ukuba singenele ngenxa yamandla omnotho wethu. Asikudingi lokhu, sikwenzela ukwakha ukuthi ngemva kokhetho bebe sesimeni sokuthola usizo, ngoba yavela ngokumgceke ukuthi bazimisele ukwenza kuhle ukuba bathole lolu sizo.
UNkosazana Catriona ubuzwe ngokuthi umthemba kunganani uhulumeni kaMnangagwa ngalokhu akutshoyo ukuthi uzakwenza ukhetho olukhululekileyo.
They have to have fair elections, that's the point, because if they don't, there's nowhere to go. So they will have, they have power, absolutely.
Kodwa kumele babe lokhetho olukhululekileyo njalo olungela kuqinisekana. Yikho okuyindilima, ngoba uma kungasabanga njalo akukho la abangaya khona. Ye, bengaba namandla okubusa, kepha umbuso wabo uzabe unzima, ikakhulu kuzwekazi lonke jikelele. Ngoba ngumkhankaso omkhulu okhangelelwe ngabaningi. Kodwa okuqakatheke kakhulu emhlabeni wonke bayabe bengaselalo usekelo. Ngokwamanje sinamandla amakhulu edlula awabo, njalo ilizwe labo liphakathi kwezikwelete ezidlula inkulungwane zezigidi zamadola. Ngakho kumele babe lalo usekelo lwethu, ngoba ngeke belixazulule lolu daba bengelathi. Ngakho yikho okusinika amandla phezu kwabo. ngakho ye akukho okungenziwa andubana amazwe angaphandle laphesheya evuma ukuba umkhankaso lo okhetho lwababusi ukhululekile njalo awulabuqili.
Unkosazana Catriona uye phambili ethi kaboni lonyaka ukuthi kungaba nobudlwangudlwangu okujwayelekileyo uba khona ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
2013, they weren't nearly as violent. It was not perfect, but on violence, they were already told by SADC.
In 2018, njengokuba betho ukuthi ngeke kube lodlame jikelele kumbe kube khona abathunyelwe ukuthi benze udlame, kodwa kangisho ukuthi alisoze libe khona. Ngiyatsho nje okwenzakala ngomnyaka ka-2018 ngesiphangiphangi sokuthatha ingwalo zamabizo abantu abavotayo akungeke kwenzeke khathesi ngenxa yendlela izinto ezenzakala ngazo manje.
Unomvulanyoni ngumalayitsha laye obekhona kulomhlangano upha umbono wakhe ngakuzwileyo.
Umama lo uCatriona ubonisile ukuthi ibandla lezanu lizanqoba ngoba amabandla aliphikisayo ayalwisana njalo bakhankasa betshela abantu amanga kakhulu bezibonakalisa kuphela, akulalutho abaliphathele abantu olukhanyayo ngaphandle kwamanga.
Unkosazana Catriona uthi kulokukhanya okuzayo kule Zimbabwe njalo lelo lizwe lizavuka phathu ngemva kokhetho. Uncume kakhulu uhulumende kaMnangagwa ngokuhlonipha amalungelo abantu njalo wethemba ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile. Nimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa labontanga abathi kabakamtholi umuntu omela izifiso zabo abangamvotela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Nxa ungomunye wabo usazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze sikuthinte ungene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Singangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle olo World Health Organization bathi umonakalo ongadalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele DRC kungaba nganeno ngoba inkampani elungisa imithi eyeMerck isithumele umuthi wokuvikela ukusabalala kwe-Ebola othiwa V920 kwele Congo. Kweziphathelane lezomnotho lamhlanje, kambe eleZimbabwe lizatholani kwezomnotho kanye lezombusazwe ngokubuyela kwinhlanganiso ye-Commonwealth njengalokhu elilungiselela ukukwenza? Umbuzo lo siwuqondise kumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kwezomkhono mimbone ngani udubona khona ngelokuthi iZimbabwe kayizi ku-Commonwealth nomkhonomi omkhulu njalo engawusebenzisa ukuthi ithole ukungena kwi-economy yamanye amazwe. Khathesi asilalo ukuthi singalusebenzisa, singathi asizifanela ezidingakalayo ukusebenzisa singena ku-Commonwealth. Kodwa ikhona into ezinganyazanyana ezingatholakala ezifana abantu beZimbabwe abafundileyo abakwamanye amazwe aku-Commonwealth sebezayenelisa ukuthola imisebenzi kulezi zindawo, lento ezinjengokuvota khonokho kwenza ukuthi impilo yalabo bantu abangaphandle kwelizwe ibe ngcono ende kwenza ukuthi basebenzele imali engani tech xaxa embekhaso bethola imisebenzi engcono ngoba benga bayizizalene zesohlangothi lwe-Commonwealth.
Kwezombusazwe ke
ezombusazwe ngibona ngani kulo dubo olukhulu kakhulu ukuthi ngoba ilizwe leBritain elilo eliphethe intambo ku-Commonwealth ngoba uQueen enguye umkhokheli wayo. Selizimisele ukuthi iZimbabwe sokufanele ingeniswe njalo ku-Commonwealth njalo ibudlelwano bayo namanye amazwe bulungiswe ngemva kokuthathwa kombuso ngupresident Mnangagwa.
Kodwa ubona eleZimbabwe lilandela isiqondiso lezi yini eliziphiwe inhlanganiso ye-Commonwealth ilungelo loluntu kube lokhetho olukhululekileyo lokunye?
Akukho sitshengiselo esikhona manje esingayenza ukuthi loba banacabangela ukuthi iZimbabwe izilandela lezo zinqumo ngendlela ezivele zihlelwe ngayo ngesikhathi sonke. Okusegcekeni yikuthi lanxa ingazilandelanga i-Commonwealth izazama ukuthi indlela zokusiza iZimbabwe ukuthi ingene ku-Commonwealth nje kuphela loba lezo zinqumo zingalandelanga ezokhetho lezemali ngabantu, ngoba siyabona ukuthi kathe sukhetho so ukhankaso wokhetho suqalile ama-inhlangothi ezifana le-ZBC njalo njalo kazikabi khona ukuthi zilungiselele ukuthi wonke amabandla akhankase ngendlela efanayo. Imithetho efana labo phosa labo ayiphalokhi khona, imithetho yokhetho kayikalungisiswa kahle, i-voters roll lokhu ikhanye ngani ilohlupho olukhulu kakhulu. Ukubhalwa kwama-ballot paper kukhanya kuyinkulumo enkulu kakhulu. Khonokho kutshengisa ukuthi akukho nto lobe yodwa esitshintshile ngokuhulumende we-ZANU-PF khona manje nxa sixabanisa lo hulumende obekhokhelwa ngupresident uMugabe.
Khubu sithi lanxa kunjalo i-Commonwealth lakho kwamukele leZimbabwe ngoba ivelise izimisele ukusebenza la.
Ngiyibone ngani i-Commonwealth isizimisele ukusebenza la njalo elizwe eliqakathekileyo kakhulu ku-Commonwealth ngele-United Kingdom and ilizwe le-United Kingdom selizimisele ngaphansi kobukhokhele kukaTheresa May ngendlela efana lobudlelwano kade bukhona phakathi kweZimbabwe ngabo 1983-84 kuze kusuku 1987 ukuthi lanxa amalungelo abantu abengalandelwa abantu bebebulawa ngaleso sikhathi abanye benyamalala iBritain ibidlelana leZimbabwe ibikhona ku-Commonwealth, i-Commonwealth ibikhangela eceleni yenzeka naye kuboni. Ngibone ngani sisesibangeni senese ukuthi i-government ye-United Kingdom isizavumela ukuthi uhulumende we-ZANU PF aqhubekele phambili esenza umathanda ngendlela yokuthi lokhu kunceda iBritain ngodubo elalo nxa iphuma ku-European Union.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zakoBulawayo sezimanyene zikhankasela ukuthi umanisipala walelo dolobho avule amaklinika isikhathi sonke engavalwa ebusuku kumbe nxa kulikhefu. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Okwamanje amaklinika akoBulawayo avalwa ngemva kwehola lesithathu ngo-3:30 PM, kuthi ngempela viki avalwa ngo-12 PM ngamakhefu khona kawavulwa. Amaklinika alalapho omama ababelethela khona yiwo wodwa avulayo uhlangothi lokubelethela sikhathi sonke. Omunye wabaphatheke emkhankasweni lo, unkosikazi Patricia Chabalala, uthi ukuvalwa kwamaklinika akuthwalisi nzima izigulane kuphela, kodwa kwenza njalo ukuthi umasipala alahlekelwe yinzuzo.
Ye, injongo yethu enkulu ukuthi sizama ukulamulela impilo ezilahlekayo ngesikhathi lapho abantu begule ebusuku. Yikho sikhulumisana ukuthi hayi, sicela ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours langeholiday asebenze, ngobani abantu abaningi bayalimala babhide khona ukuthi athole i-ambulance ayafika ngale afike ngale sokubonakele acinge impilo injani ilahleka. Siyafanana nabantwana siyagula khona siswele imali yokumhambisa empilo ulandelayo, uvuke kusena sithi eclinic ubone sokuphambathisekile. So yikho sikhalela ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours ngobana njalo kunzima ukuthi thina sithole imali yokuyanga kuma-24 hour service. Njalo sikhangelela ukuthi ukhanseli uyakhanti ngalabantu, kanti imali zonezo esizisa kuma-24 hours lawana a private owned. Yindaba singasifake ekhanselini sibhadale khonapho ebusuku imali efunekayo ingene esikhwameni sikakhanseli.
Umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeke baxoxisana lo council banikezwe izizathu ezenza ukuthi umasipala ehluleke ukuvula amaklinika.
I-council sesike sakhulumisana naye ngakho lokho sayipha ugwalo olwalulama signature ezakhamizi ukuthi kwenzakale lokhu ngomnyaka ka-2017 ngo-November. Basiphendulile ke kulo mnyaka ka-2018. Basipha izizathu ezithile ezijiyeneyo ezigoqela ukuthi bathi bona abalamali yokubhadala abantu futhi uhulumende kabavumeli ukuthi baqhatshe njalo bakhangelele ukuthi kwakhiwe izibhedlela ezizavula 24 hours. Kodwa sina sithi njengeza kamizi akuhluphi konke lokho kusesameleli kwakhiwa kwezibhedlela awavule wona lawa amakliniki esilawo emalokishini. Okwesibili esikutsho njengezakhamizi ukuthi imali yokubhadala abantu ikhona ngoba sikhathe sikunjenje kule mali ye-retention le ekhona, i-retention scheme singayisebenzisa ukubhadala.
Isakhamuzi saseMpophoma unkosikazi Rosemary Chuma uthi ukuvalwa kwawo sekudalela abazali inhlupho ngoba sebebanjwa ngamandla ukuthengela abantwana imithi okumele bayinikezwe kungelambadalo.
24 hours yiyo esisivalela konke khonoko ukuthi khonkhona abantwana bona babe sebethenga amaphilisi konke lomuthi wokukhwehlela kodwa nengale eklinikhi bengavali ngani ngu-3 ngabayenze i-24 hours. Sokungaba nje ukuthi kungangenela nje ukuthi abantu sihlanganini sixoxane njengabafazi abancane labadala sikuyenze njengasephelandaba laphana. Ephelandaba yi-24 hours ukuthi umuntu noma sibili ehlelelwa sibili uyahamba khona livini ngumchova uyakwanisa ukufika ungavala kodwa nokungaba lapha eclinic ungavalwa ngu-3 thina senze njani nxa sigula shawa amakhanda sakwanisa ukuthi kumbe besipha amaphilisi kodwa nxa sokuvaliwe siyayenza njani asila mali asisebenzi.
Ezibhedlela kanye lemaklinika eZimbabwe yonke jikelele kulokusilela okukhulu kwemithi odokotela kanye labongi njalo uhulumende waze wamisa ukuqhatshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Wele Iraq kuqakathekile ukuthi kugejwe omaqhuphula lokunye okwagejelwa phansi ngamalecatsha awe-ISIS. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono kulalokhu abahlangana lakho nsuku zonke. Wathi ibutho le-Iraq Security Forces lisehlula amalecatsha awe-ISIS lincediswa libutho le-Global Coalition to Defeat ISIS elikhokhelwa lilizwe leMelika. Amalecatsha la agebhela omaqhuphula abaningi okumangalisayo ukwenzela ukuthi kuthathe isikhathi eside belwisane lawo. Amalecatsha la ayifuna njalo ukuthi kubulawe abantu abaningi kakhulu kanye lebutho le-Iraq nalabo ababebancedisa. Indawo lapho kucengwa khona amanzi asetshenziswa nguZulu eDawasa Water Treatment Facility kayizange ibhidlike ngesikhathi isezandleni zamalecatsha la langesikhathi esehlulwa libutho le-Iraq. Kodwa ke amalecatsha la afaka omaqhuphula abaningi endaweni le ukwenzela ukuthi kufe abantu abaningi njalo kufe lamabutho. Zinengi indawo ezifana lale eMosul lapho okulabantu abathole nzima ngabo maqhuphula lamanye amabhomba abotshelwa ezihlahleni eziqintini lokunye okufanayo. Nxa kungagejwa omaqhuphula lamabhomba la kuzakwenza ukuthi abantu bahlale kahle eMosul benelise ukuziphandela impilo. Kuyahlupha ukudinga lokugebha omaqhuphula. Ilizwe leMelika linceda ele-Iraq okumangalisayo ekugebheni omaqhuphula libambisana lenkampani ye-Janus Global Operations. Wathatha inyanga eziyisithupha ukuthi kugejwe omaqhuphula bose bonke eDawasa Water Treatment Facility. Okwamanje abantu abasebenza kuleyo ndawo sebesenelisa ukucenga amanzi ngemfanelo. Indawo le yiyo eyinhliziyo yeMosul. Abantu bakha khona amanzi okunatha njalo lokulima okuthiyeneyo. Njengoba indawo le isisebenza ngemfanelo sokumele ukuthi abantu abasuka duzane leMosul ngenxa yamalecatsha awe-ISIS babuyele emakhaya abo. Belilalele umbiko oveza imibono yeMelika.
Siyabonga singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwamhlanje. Wayengumphathi intambo ezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere wayebaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.